Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 7 Ntandula 2022 ngugaino kumete Saidi endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe owe Political Actors Dialogue namhla ethekelele amankampani ewange lapho ahlolisise ukuthi aqhuba njani umsebenzi. UZulu uveza imbono etshiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lowake waba yinhloko kahulumende kweleBrithani umnumzana Tony Blair. Kulabe South Africa abathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokongeza isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe ancintiswa kukhetho lokudinga umongameli ePolitical Actors Dialogue namhla ethekelele amankampani ewange ukucubungula ukuthi aqhuba njani umsebenzi. Ikomiti le ngokwethekelela inkampani ehiqiza amalahle ewange Colliery Company lapho ichasiselwe ngokusebenza kwayo. Kodwa iningi liyakhonona lisithi amalunga ePollard awakhethanga ngabantu njalo amotsha imali yelizwe kuhlelo inhlelo ezifana nalalezi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe eliphatheke kuhlelo lwanamuhla.
ePollard ilama committee ayisithupha futhi ngama thematic committees. Enye yazo yilo engibuze umbuzo ngayo eye economy. Iyahambela ke kathesi amalanga adluleyo kusukusela izolo kufika namuhla ibihambela amankampani atshiyeneyo ngapha endaweni yasemathebelelendi kugoqela iBulawayo owange. Kuluhlelo oluqakatheke kakhulu ngoba nxa ungusopolitiki uqakatheke ukuthi uke kwazi ukuthi yiziphi indingeko ezifunwa ngabantu, kumi njani esimeni somnotho. Nxa sihamba sivakatshela amankampani atshiyeneyo kuningi esikufundayo okusibonisayo ukuthi elizweni kungabe kumi njani. Siyathola ithuba lokuxoga lezisebenzi sibone ukuthi isimo somnotho simi njani, kuthi nxa sesihlala phansi sesihlela inhlelo zethu engathi ngama-manifesto njengoba siza kuya kukhetho luka-2023 sesisazi kahle ukuthi sikhuluma ngani. Hatshi ukucabangela ukuthi elizweni ungabe kunje, kodwa sesikhuluma ngesikubonileyo. Kungakho zinhlelo eziqakatheke kakhulu elizweni ukuthi nxa singasopolitiki sibe kwazi ukuthi kwenzakalani elizweni njalo siphatheke kunhlelo ze-national development ezokuthuthukisa ilizwe lethu. Ngoba ilizwe lethu linye kuphela, singehlukana ngemibono, sehlukane kwezepolitiki, kodwa ekugcineni ungakhetha lo okhethiweyo kuqakathekile ukuthi la yasebenze lathi. Kungakho thina siyakugqugquzela lokhu ukuthi kwaba lo mbono onjalo ukuthi abantwana beZimbabwe bahlali bahlanganisa amakhanda kwakhe ilizwe kuyiwa phambili.
Abanye lokhe besola njalo ukuthi kanti yona vele iPollard, amalunga ePollard akhethwa mvani njalo asebenzisa iphi imali kunhlelo lezo aziqhubayo. Ungathi kuqakathekile yini ukuthi iPollard iqhubeke ngalezi nhlelo njalo ngathi kulomthelela yini kwezentuthuko yelizwe?
iPollard inhlelo zayo zonke imali yayo ithola ku-Office of the President and Cabinet onguye uhulumende obusayo. Inhlelo engikhuluma ngazo yenza ukuthi nxa isenza leyo mhlangano ehlangana khona kuyabhukhwa izindawo lapho ehlangana khona, kwenziwa imhlangano ngoba ngeke kwenziwa imhlangano ngaphansi kwesihlahla kuphela, kodwa imhlangano yenziwa endaweni ezijiyeneyo njengoba khathesi sikhangela uhlelo lokuvakatshela amankampani. Nxa sinazayela isikhathi esiningi ama-elections kumbe ngathi amavoti ukhetho luyafika lwedlule kodwa abantu basala belokhu bexokozela wenza ukuthi elizwe lingabe lokuthula kungakho ke thina njengenkokheli zamabandla epolitika cheneyo sakubona kuqondile ukuthi sihlangane lalo osekhethiwe umongameli uMnangagwa sakhe ilizwe lethu siyaphambili simbonisa ethu imbono ngoba nxa sikhangela ibandla ngebandla lezepolitiki labe lilayo imanifesto yalo kumbe engathi mina izithembiso elilazo imibono yokuthuthukisa ilizwe saphiwa ithuba singamabandla chene ukuthi size lembono yethu sakhe ilizwe lethu siyaphambili ngizasho njalo ukuthi umthelela walokhu kube ukuthula okukhona elizweni ukuxokozela kwama ngaleso sikhathi usukusela ngo-2019 iPollard isiba khona kube lokuthula elizweni sisenza lama by-election kukhanya kuhamba kuhle inxa yokuthi kuyakhulunyiswana ngoba i-dialogue kumbe ukukhulunyiswana kuxoxiswana iqakatheke kakhulu elizweni akumelanga ukuthi singabantu banye elizweni sehlukaniswe yipolitiki.
Lo ngumnumzana kwanele Hlabangane umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uzulu uveza imbono etshiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lo ake waba yinhloko kahulumende weBrithani umnumzana Tony Blair. Ababili laba bahlangane kwele Rwanda izolo emhlanganweni omkhulu wezokulima. UBlair uqhawulane lo Mnangagwa bahlekelelana njalo waphinda wamkhukhumeza esithi uMnangagwa udlala indima enkulu ekuthuthukiseni ezokulima ezwekazi le-Afrika. Ngesikhathi sabusa uBlair wathesa uhulumende weZANU-PF isijeziso zenotho esithi wephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Into yokuqala nje vele kumele kuvumakale ukuthi ukubusa okwenzakala kwelaseZimbabwe kakumanga kahle okwephula amalungelo abantu ukhetho kalukhululekanga ngakho-ke kakufanelanga emhlanganweni kuhlanganwe sengathi kakulalutho lobu olwenzakalayo kusuka uBlair esabusa isimo sesisibi kakhulu kulalokho achiya kuyikho khona ngakho-ke ngivumelana nalabo abathi bona bekungafanelanga bahlangane ngaphandle nxa besiyahlangana esiyaphakamisa ukuthi kakuyekelwe ukwephulwa kwamalungelo abantu kodwa kubonakala ube siyakhuluma nje ngezokulima hhayi amalungelo abantu lo mthetho wokuthentshwa kwe-constitution le-democracy.
Kungenzeka yini Ncube ukuthi mhlawumbe lapho beqhawulana bekhulumisana behleka ngaba emtshelile uTony Blair tshela uMnangagwa ukuthi hhayi wena chiyana lokwephula amalungelo?
Angibona ukuthi ukukhulumile ngoba ngabe ubekukhulumile ngabe utshilo esekhuluma ngomhlangano abahlangane kuwo ukuthi hhayi mnumzana yekela ukuthotsha abantu yekela ukuthi kunyamalaliswa abantu eZimbabwe kakube lokhetho olukhululekileyo kakuye kukutshawa abantu akuye kukwethuselwa abantu kukhuze konke lokhuyana okwenzakalayo kunye le-corruption ethatha edilize ezomnotho elizweni. Angiboni ukuthi ukukhulumile khona lokho ngoba ngabe ukukhulumile ngabe utshilo ukuthi hhayi ngimtshelile ukuthi kayekele ukwephula amalungelo abantu kumbe ukuthi uhulumende wakhe kayekele ukwephula amalungelo abantu.
UTony Blair sangumholi weLebhilithane sabona esethesa iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zenotho ezethesa umlando wokwephula amalungelo. Yebo umgabe sowahamba sokulomnangagwa kodwa ibandla lokhe lilibandla linye ngokubona kukaTony Blair engaba yabona sokulomahluko yini?
Angabuya phambanisa kakhulu nxa ecabanga ukuthi sokulomehluko ngokuba sekukubi kulalokho ayekutshiye kuyikho khona ukuthi kusuke umgabe kasekho emhlabeni ngakutsho ukuthi iZANU-PF sisukile embusweni ngakutsho ukuthi amalungelo abantu sehlonitshwa lokho kume ngendlela yona liyana endala ikakhulu entweni eziningi sekukubi kakhulu lokho esingelakukhetho olukhululekileyo lokho okungasemshamthetho lokho abantu bengahlonitshwa i-corruption lokho eyandile lokho isiyaphezulu ezomnotho lokho ezidilika zisiya phambili ngakho-ke kakula nguquko lakancane esiyitholayo abantu bezimbabwe abayitholayo selokho uTony Blair waba khona kwasuka akulalutho olutshintshileyo kuqhubeka kusiya phambili kudilika konke ngakho kubengafanelanga ambuke befanele ukuthi nxa behlangana amtshele izono zegovernment yeZimbabwe yona yamkhubuze futhi nekubuza wundi ukuthi kayilungiswe ngendlela efaneleyo ngokuba lokho ingalungiswanga abantu lokho besethusela betshaya abathi bona bakulungiswa kwegugula
lo ngumnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Patriotic Alliance ndawonye leqembu elabunjelwa ukuxotsha bokuza kulelo lizwe ele Operation Dudula bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokwengeza isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ngenyathelo labo lokuphikisana lesinqumo sokwengeza isikhathi sokusebenza kwamaphemithi ezep isiphathamandla sePatriotic Alliance umnumzana Mario Khumalo uthi bandla lakhe selisiya emthethwandaba waphezulu esisekelo sombuso i-constitutional court ngoba kwephulwa umthetho welizwe ngesikhathi kusethulwa amaphemithi la.
The Immigration Act is a point of departure and it sets no provision or whatsoever for such a dispensation.
Uthi kwakuvele kungekho emthethweni ukuthi kube lamaphemithi alolu hlobo aphiwa abantu ngoba kungelamthetho okusekelayo lokho. Kodwa-ke ngaphambilini umphathi ntambo uMthwaledi usekwakuveza ukuthi umthetho wendaba zasekhaya uyamupha ilungelo lokwethula amaphemithi alolu hlobo nxa kudingeka.
Their job every day up to the end of the year and for the next 6 months.
UMthwaledi uthi wengeze amalanga kumaphemithi la ngemva kwesicelo sequla alikhetha ukuhlolisisa izicelo zamanye amaphemithi afakwa izizalwane zezimbabhelezi. Kodwa-ke iPatriotic Alliance ithi lokhu kwenziwa kusephulwa umthetho ngoba urhulumente webandla elibusayo ele-ANC ufuna ukulondoloza ubudlelwano bakhe lamanye amazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Igqwetha lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kudlala ngesikhathi lokho kwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-Operation Dudula.
Akusikho lolu daba lolu asibona ukuthi luhambisana kephi nesisekelamthetho selizwe. Ngakho angiboni ukuthi lolu daba luzophumelela ukuthi banikezwe ukuthi bafinyelele khona ukuthi bayoziwa nje. Ngathi into ezoxoshelwa kude. Kodwa uma bekade bengavunyelwa bekungaba yinto enhle ukuthi sibone ukuthi inkantolo ingicabanga kanjani. Sisalinde udaba lwethu luzongena phakathi kwa-5 no-7 o-Okthoba.
Izizalwane zeZimbabwe kukhangelelwe ukuthi zifake izicelo zamaphemithi olunye uhlobo kusiyaphela inyanga kaNhlangula onyaka ozayo. Okwakhathesi ugatsha lwendaba zasekhaya luthi phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezilala amaphemithi eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 bezinkulungwane ezine kuphela 4,000 asebefake izicelo zamanye amaphemithi. Inhlanganiso eye-Helen Suzman Foundation leye-Zimbabwe Exemption Permits Association bese zivele zifake izicelo emthethwandaba ziphikisa ukwesulwa omaphemithi la. Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi impikiswana yalo lalezi nhlanganiso izangena emthethwandaba kungakudala kungakhathalekile ukuthi lona selwengeze isikhathi samaphemithi la. Numelisulu 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Steve Bannon owayengumcebisi wakumongameli Donald Trump waseMelika ubike izolo ukuba ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba waseNew York. Inhlanganiso yezindaba ye-Associated Press ibika ukuba uqoqa ukuyazinikela emapholiseni ngolwesine. Abe-ofisini yabatshutshisi e-Manhattan District Attorney's Office babikwa bengatshongo lutho ngalolu daba. UJeff Diehl, owake waba lilunga ledale lephalamende lakweMelika eleCongress, osekelwa ngowayengumongameli Donald Trump, unqobe kukhetho lokumela ibandla lama-Republican ekhethweni lokudinga usibalukhulu wesabelo seMassachusetts, enqoba usomabhizimusi elodumo lokuba lembeko uChris Doughty. UDiehl uzajikelisana kukhetho lokudinga usibalukhulu weMassachusetts lowebandla lamademocrats u-Attorney General Maura Healey olwenzakalayo ngolwezi lonyaka. abameliva kwe Japan, South Korea, labe Melika, bahlangene Tokyo namhlanje behlaziya lokudinga indlela zokuzivikizela kuqalo olwenziwa ngenye North Korea elilokhe liqhubekela lilinga izikhali zombhubhiso ezenuclear lisephula iziqondiso zamanye amazwe womhlaba ngalezi zikhali. Esigabeni lapho eziphatha ezidabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Ambrose Ndlovu okwele South Africa ofisa ukubuyela ekhaya esithi usesehluleka ukuselela umndeni wakhe ngenxa yokukhahlanyezwa ngamapholisa njalo lokwethuselwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula. Undlovu odabuka eGaria eCholocho usele minyaka phose engamachumi amabili ehlala ethembisa. Uxoxa lo GipStube weStudio 7 ngesicelo sakhe.
Esihlukumezekile impela le msebenzi sesithetha sasebenzi ngendlela eyiyo. So kuba nzima ukuthi sihlale ngapha ngapha yarenta ngapho ufuna ukudla, kuba nzima vele ukuthi sithole sibe kahle la.
Lapho khona khonapho kuthiwa kungaphi njalo umsebenzi wenzani njalo usuphelile yini?
Ngihlala ethembisa endaweni esemayibuye. Usebenza nje ngizisebenza ngidayisa nje khonapho emgwaqweni lami ngithi ngizame nje ngizamela abantwana. Manje sekunzima ukuthi sidayise.
Kuyini okunzima kathesi baba Ndlovu?
Okwamanje nje sesibona nje inkinga nje yamaphoyisa nje yathithi yalokhu yadayisa sometimes izawusasuke sibane emgwaqweni njengoba kule ndaba nale ukuthi bafuna ukusididika sebesididula nje kodwa lapho kuba nzima khona kakhulu.
Singathi kuqala kungakayenzakali lokhu wawuthola malini nxa udayisa njalo wawudayisana ngenyanga khonapo?
Kuyadayiseni kekade ngidayisa sikubiza nje sithi umkoti kodwa ngamaphisi ziyabudayisa nje othisi yakhona la kubiye u-1 randa nje sakhatha nje kemancane siyayenzeka 1 randa 1 randa. So kuyadiphenda ukuthi kuba busy kangakanani leyo ndawo ngazi ngoba ngidayisele emgwaqweni futhi kuba busy kangakanani ma ngidayisile. Ngiyathola mabe ngisitoko sami ukuthi ngabe ngisitoko ngabo-150 ngiyathola ukuthi mabe ngiyenze o-300 randa ngelanga ngisengikhipha nesitoko kunokuthi sengihlala nabo something khonapho nabeyabe ngiyenzile.
Khathesi sokome xa khonapho?
Manje yathesi yathi kuyalo zama ukuthi sesisebenza nje sisevaleni ukuthi ngathi ngisavulile into ichiphi isitoko sakho sesidlileyo sesibolile.
So-ke akusitsheleke ngokubuyela ekhaya, sizokuthiwa-ke sufisa ukuthi ubuyele ekhaya njalo kodwa akula mali yokuthi wenze khonokho. Akusitshele ngamafutshane khonokho.
Ya khona sengifisa mpela ukuthi ngibuyele ekhaya mpela ngoba kunzima mpela ukuthi hlale endlini abantu angabe kubhekile ngapha bafuna ukudla ngapha ufuna imali yokurenta. Kunzima kakhulu vele ukuthi ngigcine u-survive endani njalo. Hayi ukuthi ngibuyele ekhaya mbona kuyabe kungcono ngiyozama ngitole izweni lakithi. Ngiyazi ukuthi angibhadali irenti lapho engabe ngikhona ngabe ngihlezi ekhaya. Ngizavuka ngisabalaza khona ukuthi ngize ekhaya endaweni yakithi.
Faka-ke isicelo sakho ebantwini lapho ukuthi ufisa ukuthi bakuncede ngani?
Hayi, into engicela kakhulu nje ukuthi hayi ngizame nje ukuthi ngingathola noma i-transport ukuthi ngibuyele ekhaya. Into engicela kakhulu mpela ukuthi zame ukuthi sibuyele ekhaya mpela.
Kuyimalini ukusuka khonapho usiye ekhaya?
Ma usuka uhamba mpela ke omalayisha akhona nje yathatha kakenye bathi kubo-800 ngoba ngingabantwana. So ngoba mina ngiyazi ukuthi 800 yahamba ngayo noma 1000 kuyakuthi likhulumisane njani kumalayithi ayohamba ngayo.
Ufisa ukuhamba le muli yakho njalo libangaki?
Ufisa ukuhamba le muli yami mpela ngoba imuli enginayo ngonkosikazi wami labantwana abayi-2.
Ye, abafisa ukuthi bakuthinte bakuthinta njani khonapho ungafa ucingo lwakho?
Abafisa ukuthi angithinta kunamba nalezi 0744-50-6268.
Umnumzana Ambrose Ndlovu udabuka eZimbabwe okwamanje uhlala ethembisa kwele South Africa. Ngilabantu eZimbabwe lamukele ngemibono ehlukeneyo imibono yengcwethi ecubungula ezomnotho emazweni omhlaba yaseMelika, umnumzana Steve Hanke othi ubona ibhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe liyilo elibangela inhlupho zonke ezibhekane lelizwe ngenxa yeziqondiso zalo ezingazwisisekiyo kanye lokungathembeki lenkohlakalo eyenzakala kuleli bhanga. UHanki uthi kumele kuthathwe amanyathelo okuguqula ukusebenza kwaleli bhanga ukuze kwenqatshelwe imisebenzi yenkohlakalo lokuchaphazwa kwemali. I-Studio 7 ixoxele ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ngalumbono kaHanki.
Akulalize elingaphumelela kungela ibhenki enkulu i-Central Bank ngoba ibhenki le yiyo egcina izimali zikahulumente lezimali zamanye amabhenki. Umthetho wezimali kumbe i-monetary policy ngumsebenzi we-Reserve Bank. Loba ikhona e-America ama-Federal Bank akhona asebenza umsebenzi wakhona. Kodwa isikhutshamfundo uSteve Hanke ubefanele athi yena i-Reserve Bank yethu kayiguqulwe ithunganyelwe ngabantu abangadonswa ama khala izanu PF aba independent.
Ngwenya udubo ngombono wakho yiluphi ke njalo lulungiseka njani?
Inkinga kade izisebenzi ezise-Reserve Bank hatshi ukuthi imali yethu eqoqwa yi-Reserve Bank ngoba singaze sivumele ukuthi imali iqoqwe ngaphandle kwelizwe. Imithetho yakhona e-inflation ama-bank rates azahlupha ukuzwisisa kayiqoqo ngabantu abazwisisayo kodwa nje oyisilakhwe ukuthi i-Reserve Bank isebenza abantu bezanu abadonswa amakhala yizanu phepha uhulumente yikho kuphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho esikhulume layo ecingweni eseHarare. Siphinde sacoca njalo leyinye ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Simba Kuchera. Laye uthi noma kuliqiniso ukubana intengo yempahla lokudla ikhuphuka nsuku zonke kakholwa ukuthi lokhu okuthiwa nguHanke kunganceda.
Ngiyavumelana laye uba kusivenxa esinodubo olwe-inflation lapha eZimbabwe. Kodwa ama-solutions akhe ngibona njengani akawasebenzi ukuthi sithathe indubo zethu sizihambise eSwitzerland sidinge njalo ama-board members amabili ngingazi ukuthi kube funa ukuthi siwaselekthe njani ama-board members awa amabili. Okumele kwenzakale ukuthi abantu baseZimbabwe kumele bahlale phansi babonisane sifile ukuthi udubo lungaphi. Udubo lukhona emnotho lukhona futhi kwezepolitiki. So kumele kulungiswe wonke masinya. I-politics zethu kumele zibe zilungile njalo i-economy izaqalisa ukuhamba.
Lapha kula muntu okhanye phika ukuthi kule nkinga ngezomnotho, ngombono wakho mnumzana Kuchera kwenziweni-ke ukuthi udaba lolu lokukhuphuka kwentengo kulungiswe?
Ubona ukuthi sile politics esabalayo ku-inclusive government laphana kungasenani ukuthi abantu bebengavumelani wonke kodwa i-politics bezi-stable i-economy iyasukuma kakhulu. So ngibona njengani kumele senze something like that or ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi iy'ndubo zethu zihamba kanjani njalo kumele sibe labantu sibila afuna ukuthi basebenzele ilizwe hathi abantu abafuna ukuthi bathathe izimali.
Umnumzana Kuchera ingcwethi yezomnotho obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo ngocingo. Abangisana ukuyadlala esigabeni saphezulu ese-Premier Soccer League, amaqembu omdlalo wenguqu asuka eWange aku-Southern Region Division 1 Soccer League. Okwamanje intatheli izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yenguqu yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ifike komndeni uyacina njalo iqembu leWange lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lanhlanu. Iqembu le-ZBC Wange lisendaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa kodwa umqeqeshi walo uNjabulo Dube uthi ulethemba ukuba imidlalo eyathi ifika komndeni uyacina sekuyibo abahlezi phezulu.
I think now the boys are motivated.
Abafana sebele ntshukuntshu yokuhlala benqoba njengoba silokhu sisancintisa njalo silokhu silethuba silethemba lokuba singaqhuba sisenza kuhle kupheleni kwemidlalo kuza kube sokulontshintsho enkalaneni yemklomelo.
umpepeshi weqembu lewange uTry Ncube uthi akumelanga bayekethise njengoba iqembu leZPC libaphefumulela intanyeni zabo.
Wathi yebo siphambili kodwa singavele sicimeze nje kuphela kumbucwayiza nje kawanda i-team yona le yakwazi ukuthi isibambe. So kwakathesi hayi samuthi abafana bedlale bekhululekile kodwa belokunanzelela. Ngoba hayi esimeni sisukusona kathesi hayi kunzima sazama siuthi abafana sibalolonge ubana behlale be-alert sikwenzela ukuthi sinqobe.
Intatheli zindaba yilandela imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 uPraise Dumidlakama ukuthi iqembu leWange yilo elisesimeni esihle sokuphakamisa isicoco.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani iWange ezangena ngoba ama-games esisele lawo vele on paper anganalula ukudlula kweZPC plus five esisele lazo kule one ebuya koBulawayo. So on paper vele kukhanya kulula kiyo and even if ingadlula iZPC but iwine the other four iyabisingenile. IZPC yayi ithembe khona kanti ingadliwange and then ithole lama-points endosakus but still idinga igame e-one lapho iwangeza dropha khona ama-points even i-draw ingayibhenefitha but
kwimidlalo yalo emihlanu eliselelayo iqembu leWange lizadlala lele Kazmine, lidlale lele ZPC Wange, lizadlala futhi lele Ajax Watchbirds, lidlale lele Indlovu Yanyathela, libe seligcina ngokudlala lele Emakhandeni. Iqembu leZPC Wange lona lizadlala lele Ajax Watchbirds, lidlale njalo lele Wange, lidlale futhi lele Indlovu Yanyathela, lizitholele imiklomelo yamahhala ngoba elendonisakusa lingasadlali, libe seligcina ngokudlala lele Zimbabwe Saints. Nime Bayistudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngakuhlukani njalo zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe oePolitical Actors Dialogue Poland namhla ethekelele amankampani eWange ecubungula ukuthi aqhuba njani umsebenzi. UZulu uveza imbono ethiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lo wake waba inhloko kahulumende weBhilithane umnumzana Tony Blair. Kulabe South Africa abathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voamndebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.